Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngahlaba sibili COVID-19 ayibase babasiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlale nini singayithuselwa njengoba kuqhawuthwa yeyo after 2 years yabo sofile kwathinthini kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona one week ngi-right ngidami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda sihambeni siyehlaba kulaluthola ubuhlungu.
Nanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu i-Jackson ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabanamfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Uzolo veza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwelodshedding. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyonale iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi basaselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela, uthi umuntu engahlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine ye-COVID esihlangana lakho kuneyi, kwesinye isikhathi uthi nxa uhlatshiwe uzize ungani vele umhlubulo wangancane usufile, umhlubulo wakho uyamsuthuli nje ukuthi usukuhambe uhlabe lapho mphana abanye besebeyihlabele khatshana. I-injection le ikuthi ukuthi iyalimaza ngoba mina sengise ngangaqanda umsukulo wangancane, kodwa hhayi asikho khonoko. Mina ngahlaba ngaqanda umsukulo ngathi mo, ngaqeda lapho ngabuyela ngayaphinde esibili. Lanamhla loke ngikhona ngi-strong nginje, lokusoka umsukulo lokwakuzange ngi-strong ngiqinile ngi-right. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi ye injection le izasibulala, ye njaninjani kwathinithini, bekhuluma izinto eziningi ezijiyileyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokutshisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu-2 sibili, enye yakhona ngathi ngihlaba i-BPM yakhwela, ngavuka ngingabuyi, ngavuka ngiphumula sinilasiphumula, ngavuka ngabuya futhi yaba right, bangihlaba sibili. Ayizange ngisuphi apho, zange kungisuphi, konke kungithula. Lokho komakhala lokho akuzange kungisuphi. Abanye babathi kuyabahlupha, mina hhayi akuzange kungisuphi.
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe, loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back, hayi base babasiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kuqhawuthwa yeyo after 2 years yabo sofile kwathinthini.
kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona one week in writing ngidami nga encourage abantu ukuthi hayi madoda sambeni siyehlaba kulalutho lobuhlungu
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 126,399 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 119,049 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,543 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe ntathu 2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezi ntathu 2,856,995 ngimela iStudio 7 niwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Ntakawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lo mkhuhlane.
We pointed out as the PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the schools.
I guess I wish any pictures in Yemba would show that over his color is name is as an alum is a lang. Yemba would always go to one coat over his color is name, says the alum Kusani, local Usara Ukupua is Golo.
Ukubaya City, Kumeno Kulumenda and Gene, the good to Bololu, a city, Umkutano COVID 19, our pay, Lovange, Sewichisa Elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masasa High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashona and the East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen can be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
This school is finally Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School. Sekulendaba ze COVID-19 labo ababesithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni izikolo ziyehluleka ukuhlola lomkhuhlane.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kweZimbabwe umnumzana Tahunkana Ndoro uthi ukhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se-COVID-19.
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises, and this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana nje ngokajalo zemfundo nqali sithi kuswelakala imitshina yokuhlola i-COVID-19 lawa ngamanga. Izikolo zonke eziphansi kogatsha lwethu ziyahlola abantwana njalo ukuhlola lokhu kutshengisa ukuba silungile ukulwisana le-COVID-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana le-COVID-19 kanye lodubo lokuqanza kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogada bezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduzelaye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iThuthu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Kamasi etholela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela amagetsi sishoda lezi zindlini lapho esithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani? Uhulumende lo sesithiwa senzima siyilwakithi.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate ama-customers ami igetsi leselihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicate ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni ixhunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube yinto ngoba kukhangani into le iyabuya ihambe kube ngani sosiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Siye sathaba nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavila Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa i-solar, basebenzisa njalo i-wind energy. Balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi, uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system. Sesibone amanye amazwe ke esebenzisa ke ilanga i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke i-hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okuningi ogoqela ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Ngasikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufanele siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve enxa kuyikuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo eziningi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe sikhunda sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uzulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempila kahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolhlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isulana wamele iMelika emhlanganweni wokukhulumisana nezikhalo zezifazo zezenuclear. LiseTokyo kwele Japan. Leli qula belihlangana lamaqula aweJapan laseSouth Korea ngemva kosuku olulodwa eleNorth Korea lilinge isikhali sayo senuclear lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Unobhala ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engamashumi amabili ekulelo lizwe. Lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu. Umthunywa oqakathekileyo kamongameli weleMelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-Presidential Envoy for Climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe iNew Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ekulwiseni udubo oludalwa ukuguquka komkhathi. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleGini uSolou Talen Diallo ubikwa esithi uyamukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho, kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende uzabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe iseLuanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo.
Ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMike Hove weStudio 7 ayiqhube loNkosikhona Dibiki oyintatheli izindaba isakhulayo yena owasungula umsakazo we-Community Podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19.
Ngombono wami ngibona ngathi uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le-lockdown kuzancedisa kuma-business belandela le mlayezo ye-COVID-19. Besekunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezimali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees into eziyazo naleyo.
Dibithi, ngesikhathi uhulumende etshintshe iziqondiso zohlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lodubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo. Uke wakuzwa lokhu na?
Inkinga ze-transport zikhona sibithi. I-transport iningi lama-transporters bashasha ngama-US dollars. So uzathola ukuthi abasebenzela uhulumende abanjengababalisi bahola ngama-RTGS. So uzathola ukuthi kufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini inxa engumbalisi emaphandleni for example. So khathesi uhlupho olukhona lwezupho, izupho kayila zimota ezeneleyo ukuthi zingathwala abantu. Kuyatshola ulayini lama bus ndawone ziyabo matobo kuya kulezo kubhasi eyodwa nje kuphela so ingaveli kuchiye kusuke ematobo ekuseni siya kobulawayo iyabuyela futhi ematobo ngo1 ungaveli uyikhuthe kumbe sithi kubulayinile sibili wayehlile ukukwa ukungena then ukuthi ukuthi sizuzana mele ugade zwaya lezi ezingavunyelwayo uma ungabanjwa amapolice ubhadala leyo fine futhi so kuba nzima
izolo sibone omongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini beFacebook kanye la kuTwitter esithi uhulumeni usandukuthenga amanye amabhasa wezupho njalo ngeviki edlule sibone inkampani NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labezupho ukulungisisa udubo lokuswelakala kwemichova ubona ngani lokho kulakho kusiza na
ngokubona kwami kobulawayo amabhasi ezupho iningi elikhona ngamabhasi la ayivele ehamba emakhaya yiwo engijayele ukuchayisana lawo angachayisani lamatsha angazi kumbe ahambela ngapi sibonile uhulumende kuthiwa kuleyinye ifleet futhi yamabhasi abuyileyo asazi ukuthi kumbe azafika ngapha kobulawayo ngoba amatsha lawa kuyalutshwana ukuthi siwabone so asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho esingabona khona ukuthi kuyancedisa yini kuthengwa kutsho kwamabhasi yikuthi kungabi lamalayini amade abantu belayinele ukugada besezindlini
ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemichova awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi eleZimbabwe lisalwisana ne-COVID-19
emaphandleni kunzima kakhulu sike saxoxisana labantu egwelutshena ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula i-remote ngaleyo ndlela uzathola ukuthi even ukuthola amajekiseni lawo e-COVID-19 kuba nzima uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esasixoxisana labo babesithi bathola i-first jab kodwa nxa usubuyela eklinikhi uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi ibona abe-health like emaklinikhi khona lapho akulazi ndlela zokuthi angakhulumisana nabantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lalabana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki imizi mingaki kumbe abe-first jab bangaki kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama-message ukuthi babuye akwenzakali uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers eseklinikhi esithi ya 30 second nje bantu babe kubhalela date ekhadini lakho uthi ufika ukuthi hayi kayikho namuhla awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini kuba nzima khona lapho ngoba shithi uyabusuphonga ufanisele but sesikhayeni ukuthi uyabe uhambe 22 kilometers siyaza ukuhlaba ijebu yona le so kungaba kuhle ukuthi kube lama outreach programs azoncedisa izakhamizi emawadini abo kuma online ama village lines abo kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi iprocess le yezwe ngesiphangiphangi
Lo ngkwasekhona DVD awasungula umsakazo wecommunity podium ubexoxa icingweni lo Michael V Studio 7 esemajoko. Wezemidlalo ababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yesakunda. Olubiko luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimota yesakunda esikhathini esidluleyo umnikazi wenkampani yesakunda ukuthi akwashita kureyi usolwe ngabagoqela ilizwe lemelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yesondelelane kakhulu labebandla elibusayo ngaleso sizathu-ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yesakunda kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu
i-sponsorship lesi sibuye ngesikhathi esi-right for i-Highlanders le-Dynamos nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID lebhora lakhona lize liqalise belingabukelwa so sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala ama-players njengoba bona kwa-Highlanders sokulama-players akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle
umlandeli weqembu le-Highlanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu lebhosa lingagcina lithethwe litholakale selilomnikazi
siyabonga ukubuya kwesakunda nje kuzosincedisa njengebhosa siyabona wena izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of iindaba zama-players i-payment ama-salaries
kodwa ngibona nje ibona i-executive headline ethi khona iyenze nje inoko
ukuhlakanipha so that these guys also that ngicine lawo sebesincindezela njengoba belimali icine besitshela okokwenza eqembini lethu seyibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini so mbone ezeke dimeti kuqaphele khonapho ngoba le into ethiwa khona i-Highlanders le yithi thina abalandeli bakho yithi thina aba umntu abakamthakazi vele lilifa lethu so kulezi nto kumele zamelana ngibona zintshintshwe.
Omunye njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu le-Highlanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani.
Abanye bathi utagwirey ngwe-corruption njengoba sitho nje ukuthi ngwe-corruption but how many people abathelifiwe be-consent ukuthi ifiwe ilingi yesagunda kumbe so yesagunda so hhayi mina ngithi imali mali kayithathwe sibili khona izasponsa iqembu laba bathi bona ibhosi akumelanga ithathe imali le imboni yayo kumele ibe ilama-actions ibefake layo imali asifuni abantu abacriticizayo bengela solution.
Usivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos omabili lawo maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola asemelika eminyakeni emithathu elandelayo. Iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka. Leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali, iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo.
Salbonani Tumelan Abshen Mabuyan Yenda Barmini Kubusuzugali Bon Nkaba Mamu Amachang Alachak Balo Tumatio James Matri Kubapana Bashitai Bokoto Bishamatelwe Right, but we didn't have to have the Tabas, the woman who was the Linda, but we lose Padilla Zone, the Salamanda, the Isla Bonga, the Bidon, the Samadan, the Papa, the Jarrah, the Tabas, 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 the siyazi ukuthi sonke siyahlutshwa luhlupho lolukhona ezimbabwe sine sesibaleka sisiya kwamanye amazwe sizama ukuthi sidinga amathuba omsebenzi siziphilise abafowethu ukuthi umuntu masethole into umsebenzi khona ngale kubo-South Africa kumbe kubo-Botswana sithole umuntu sekhonsentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni sekhohliwe ukuthi besihlupheka kanjani esekhaya and abaningi umuntu uyasuka uthotha uthola amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela seqala ukuba labangane sesiyabamba inkunzi sebulala abantu lokho akusonto eright ngoba manje siyenza igama lakomthwakazi libe libi kakhulu asiyisupport into efana lale nxa usuka ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu sikhumbule emuva masithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina zizingena abantu abangafuni kwelikamthwakazi iinduna zethu siyazi zonke zikorrapti zingafunjathisa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye iindawo abangazalwa kwelikamthwakazi bazigcwalisele kuya ndawo so konke lokhuyana akusonto i-right akusonto esisupportayo lama-election ayabuya manje singagoxa izandla sithi hayi izanu kumbe i-NCDC izawini after supporting imthwakazi wayi kathi sesaba kangaka phela lezi amaphathi lawa wonke sesabayo kufana lekhasi lenyoka inyoka kudala yahamba thina lokho sisala sesaba sesaba into engekhona please bakithi ake sifuthi sizigqajeni ngolimi lwakomthwakazi seke iindlini zakwamanye amazwe bezingayisizo kwamthwakazi sizigqajeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu simvule lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahla amasiko siyize siqile and ukhuluma iqiniso baba lwa after sizigqajeni ngolimi lwakithi njengabantu bona laba esilandela indimi zabo please asesiphakameni nani futhi badala umntwana ma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni umenzisa amakhosi afunde imisebenzi yezandla ukuze kumncedise kusasa ngoba vele umuntu uma ezalwa unkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana but thina abadala sibesesibe zisebenzi omunye umntwana uyakhula engumntwana umbone edlala ngokupheka omunye umbone ekanika iimoto zamawaya lezi uze abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka ikhona imisebenzi yokupheka singarejecti imisebenzi yabantwana kumele sayenzi samakhosis ukuze kusasa bebeekusaseleni
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Nanxa uhulumende esithi luqhubeka kuhle uhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19, abanye bakhala ngokuthi abanamfundiso eneleyo ngayo. Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisenampahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hatshi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.